indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Nhlangula 2018 nguPresident Jeremiah. Ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Is another decentralization of power. Is that the idea? It is devolution. Devolution would require surrendering of some amount of power to the provinces under the provincial council in terms of our constitution to give a province authority to manage the economy of that province.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano ukukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka ezansi emandebeleni ethembisa ukuba anganqoba uzaletha umbuso wezabelo owe-devolution.
Kuqakathekile ukuthi nxa sisiya ekhetheni olunje sihlomisane ikakhulu lalabo asebencintisile ukuthi baza kuncintisa njani, baza khuluma lani labantu, sibumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazitshengisele ukuthi bona bangabantu abamelani.
U-Abe MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khube babe lomhlangano wabazancintisa kukhetho ukubahlomisa ngemicijo emqoka umele bakhulume ngayo emikhankasweni yabo. Kuthi ke kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi womdumo wekwaito uColin Mgqibelo owazakala ngegama lokuthi nguGumgash. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele eGwanda lamhlanje kwakuqala selokhu wasuka edolobheni lelo ethwalelwa esibhedlela ngemva kokufakelwa itshefu nyakenye. Esiza emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Phambili ukubambana. Ilizwe!
Umnyangagwa obuthanelwe izinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ephelandaba ukudaza abalandeli bezanu-PF ukuthi bavotele leli bandla ngobunengi kukhetho lwalonyaka. Umgcini sihlalo wezanu-PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tshweni ukudaze umongameli ukuthi akhuze uvalo azizwe sekhaya ngesikhathi efike enkundleni ephelandaba Stadium lapha aphosa wafela khona ngemva kokufakelwa itshefu nyakenye kusabuza umnumzana Robert Mgabe.
Baba, hiyo indawo obusifa khona leyizolo. Hiyo indawo izitha ezifuna ukuqeda khona izolo. Namhla baba ngikuthembisa ukuthi awufi. UNkulunkulu nawe. Baba Mnangagwa, umuzi loyo ngowakho. Laba befuna ukubulalela khona, hayi. UNkulunkulu batshenisile ukuthi yena ulamandla.
Lapho esukuma ukuthi akhulume Mnangagwa uthe yakala sikhwili labantu bemandebeleni ngoba kungayisibo abamfakelayo itshefu. Wathembisa ukuba ibandla lakhe lizaletha umbuso wezabelo e-devolution ngemva kokunqoba kukhetho. Uthi njalo yena lekula lakhe baphakathi kokuthuthukisa ezomnotho ukuze izizalwane zakuleli zithole umsebenzi njalo ziphile impilo engcono.
There is another decentralization of power. Is that the idea? It is devolution. Devolution would require the surrendering of some amount of power to the provinces under the provincial councils in terms of our constitution to give a province authority to manage the economy of that province.
Abalandeli bezanu-PF ubakhuthaze ukuthi baqhube imikhankaso yabo ngokuthula ukuze impumelelo yokhetho yamkelwe kungela ukuthandabuza. Amazwi akhe agcizelelwe ngumsekelo wakhe umnumzana Kembo Mohadi othele eZimbabwe selisezandleni eziqondileyo.
Sikhulume ngezomnotho, siningane amasu ukuthi khona umnotho wethu lo singawuvuselela njani. Umuntu wonke weZimbabwe lapha angaphila njani, angancedwa njani economically. Hence i-new dispensation ithena uyanini.
Umongameli Mnangagwa uqale wanikeza abalimi abedlula ikhulu lengxenye 151 inkomo ezifika phosa amakhulu ayisikhombisa 660 phansi kohlelo lukahulumende olwe-Command Livestock. Induna uMasendi ubonga uhulumende ngalolu hlelo esithi luzathuthukisa impilo zabantu balesi sabelo.
Izifuyo sizibonile siyafakaza, sizinduna sizibone ngamehlo, ngumhlobo omuhle wenkomo. So siyabonga sibethemba elokuthi inkomo lezi zizagcinakala zizalane ziyande.
Inenge belukulumhlangano lithi inhlupho ezibhekana lozulu ezansi emandebeleni yokuselakala kwenhlelo zentuthuko njalo akula magagasi okuthola umsakazo owe-ZBC okudala ukuthi inengi lomhlubulo lilalele i-Studio 7 leminye imisakazo yamazweni angomakhelwane. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kunjalo nje lo mongameli Mnangagwa utshele uZulu weGwanda ukuthi nxa efuna intuthuko efana lenkomo azabele izakamizi lamhlanje phansi kohlelo lweCommand Livestock kumele avotele ibandla lakhe eleZanu PF. Le yinto esolwe kakhulu ngabaningi abathi uMnangagwa usebenzisa imali kahulumende ukukhankasela ibandla lakhe. Inkomo eziphiwe abantu lezi zithengwe ngemali kaZulu obhadala imithelo. Omunye wabasole uMnangagwa yingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Efi Mdlela Ncube, yenake othi le yindlela yokuthenga amavoti esobala njalo engekho emthethweni.
Kuyinto engekho emthethweni, kwephulisa isisekelo sombuso lomthetho okhangele ngokuvotwa ngendlela ekhululekileyo. Ukwethusela abantu kumbe ukubathenga kakuvunyelwanga emthethweni. Nxa usipha abantu ngesikhathi ukhampeyina kuthathwa kwindlela yokuthi i-bribery, yikuthenga abantu, yikudiza abantu ukuthi bakuvotele. Zona izakhamizi ngokwazo akufanelanga zivume ukuthi kwenziwe kanjalo, ukuthi zizodizwa ukuba zivotele abantu abathile. Kumele bahlole abantu ngalokho abakuthembisayo kuphela, hayi okunjengalokho.
Nxa ubuvela uzihluphekela Ncube uyisakhamuzi ungafuyanga, wasesiza uMnangagwa leZanu PF bakupha inkomo mhlawumbe ezintathu mhlawumbe ezilitshumi, asithi ubungelayo injongo yokuvotela leli bandla, ungekela yini ukulivotela?
Uyazithatha inkomo kodwa ungayivoteli, ngoba phela inkomo lezo zithengwe ngemali yabantu beZimbabwe, zithengwe ngemali yezakhamizi zakuleli lizwe. Kodwa kakutsho ukuthi uvotele umuntu, angekwale inkomo nxa sezifikile kuwe, ngekuwale amabele, ngekuwale i-fertilizer, thatha kodwa ubuntu uhambe uyevota ngendlela leyo othi nxa uhlolisisa ubone ukuthi kusasa lakho limhlophe nxa ngabe liphethwe yilabo bantu ozabe bavotele.
Khona singakhuluma ngokhetho olukhululekileyo na uMnangagwa asehlala ehlabela ngalo nxa ibandla lakhe leZanu PF lisebenzisa izinto zikahulumeni ukudinga usekelo ukuthenga amavoti?
Uyakhuluma nje kuphela, ngoba esazi ukuthi umhlaba udinga khona lokho, udinga ukuzwa ngokhetho olukhululekileyo. Kodwa ekusebenzeni kwakhe phansi akasebenzi njengomuntu ozwisisa ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngolunjani. Nxa eluzwisisa kala njongo yokuthi lube khona, ngoba khonokho esikhuluma ngakho nje into engamukelekanga nakancane. Akufanelanga kutshawe inja kufihlwa umphini, akukhulunywe njengoba kunjalo. Noma koniwa ngumuntu weZanu PF noma we-MDC noma walele yaqembu loba leli yaqembu, into nxa isephula isekelo sombuso, isephula umthetho, isephula izivumelwano zomhlaba ngokokhetho olukhululekileyo, kumele ikhulunywe lento le, ikhuzwe, ingaqhubekeli phambili.
UMnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Uxoxwe lo Ntungameli Nkomo ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa wenze umhlangano ongenwe zinkulungwane zabantu ekabuyini eGogwe lamhlanje, lapho athembise izakhamizi ukuthi zingamvotela abe ngumongameli uzathuthukisa impilo zazo njalo aqede zonke indubo ezihlaphayo ezifana lokusilela kwemisebenzi kanye lemali. UJamisa uthembise njalo ukulwisana lobuhuquluzi, bona athi sobubulele ilizwe. Isikhulumeli sika Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda uthi uChamisa nguye yedwa olamaqhinga okuvuselela umnotho weZimbabwe.
UPresident uNelson Chamisa uthi yena hayi ngingaba nguminister mina owe-technology. Iministry yami ibihamba ngendlela enhle. Abantu engizasebenzisana labo engibaletha kuhulumeni ngabantu abakhaliphileyo abafundileyo, angilethi abantu njengoba bangamakhehla sebengokhulu. Kuhulumeni kaPresident Nelson Chamisa, nxa ungasebenza usebenze kuhle, ubhadala ama-tax akho, ubhadala impensheni yakho, uzayithola. Ngoba sesisakhilizwe lethu sisebenzisa ukukhalipha lemiqondo yensuku zanamhlanje, kasi sisebenzisa ukukhalipha lemiqondo yayizolo ebulalayo njalo engelalwazi olweneleyo.
Indaba yokungethembeki lizayiphatha njani?
Ilizwe zilukandaba kalakhiwa ngamasosha. Ilizwe zilukandaba lakhiwa ngabantu, izizalwane zelizwe zisebenzela ndawonye, kungekho ovunyela ukuntshontsha, kungekho lamandla okwedlula abanye, kungekho kuthiwa yena wenza umathanda njengesikubonayo kuleli lizwe ukuthi abantu bonke abaphumelelayo kuzanu ngabantu abacatshangela ukuthi bayantshontsha. Okafukuwere babekuzanu, ochiyangola namhlanje bakuzanu, kakwaviwa ukuthi izimali zabo zavelaphi, banotha kanjani. Kodwa upresident mnangakusebenza lawo, khangelani-ke ijahe elitsha elifana nalabo Mark Zuckerberg, elifana nalabo Strive Masiwa, elithi lona hayi mina ngiyazi ukuthi lakusasa liphetheni elingupresident Nelson Chamisa, bese lixabanisa-ke lina bantu beZimbabwe ukuthi-ke ongasisa phambili ngubani. Ngumuntu ofana noMark Zuckerberg, ngumuntu ofana noStrive Masiwa le mali ekhethwa yikho cash, kumbe ngumuntu osebenza ogijimisana lamasotsha athela umbhobho nsuku zonke esithi hayi phela livote likwazi ukuthi i-operation restore ayingapheli, kumbe ngupresident Nelson Chamisa othi livote lisazi ukuthi elakusasa lisemqondweni yethu, lisebantwaneni bethu, lisemajaheni lamantombazana aleli lizwe esizathula umsebenzi. Upresident Mnangagwa 6 months akenzi lutho, uhlale thina uchaya amadili. Amadili elizwe abonakala ngemisebenzi mingaki imisebenzi esiphume kupresident Mnangagwa ku-6 months.
UDr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika Mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni lapho loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lamhlanje libe lomhlangano lamalunga alo azancintisa kukhetho eHarare, liwahlomisa ngemicijo emqoka okumele akhulume ngayo emikhankasweni yawo. Leli bandla lithi indinyimba yalo kulolu khetho ngeyokuzibusa kwezabelo, i-devolution. UNtungameli Nkomo uxoxe lomgcinisihlalo waleli bandla njalo engumeli wenkayi South edalele ephalamende, uMnumzana Bednico Bebe, wachasisa okuningi ngomhlangano wabo lowo.
Ngiza kunanzelela ukuthi abameli bethu abalutshwana yibo asebeke badlula kulokho kubhalisa kumbe ukukhethwa ukuthi yibo abazancintisa. Abaningi bakhona-ke ngabantu abangakaze bakhethwe ukuthi bancintise. Kuqakathekile ukuthi nxa sisiya ekhetheni olunje sihlomisane, ikakhulu lalabo asebencintisile ukuthi baza kuncintisa njani, baza khuluma lani njabantu. Sibumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazitshengisele ukuthi bona bangabantu abamelani. Njalo nxa siya kulolu khetho thina sithi thina siyithi nje MDCT esikulwelayo, esizakulwela, esizabalwela khona sikuphi, esingathi-ke sitimu yethu ekade siyabanika yona ukuthi basebenze ngayo. Itimu yethu-ke siyivumelele ekade sibanika yona ithi yona evolution is the best pathway to deliver equal opportunities for all, yikho ekuchoyo. So yikho ekade siya kutshela ukuthi abantu-ke nxa sisiyatshela abantu ukuthi abantu bazwisisise ukuthi lokho kuchoni baza kubeka kanjani ebantwini, abantu ukuthi bakuzwisisa ukuthi abaza kuthola, abangakuthola njalo okuloncedo kibo kuyini. Yikho kade siyabahlomisa ngakho.
Ngamanye amazwi, umbiko wenu omqoka indikimba yenu kulolu khetho yikuhanjiswa kombuso ezabelweni, i-devolution okhuluma ngayo.
Yiyo kanye esikhuluma ngayo, ngoba uzakhangela ukuthi sine-deliberate policy eyokuthi-ke lapho esikhona, lapho esihamba khona le parliamente abakhethwa bayingena ephalamende, lalabo abazakhethwa bangene bamele amakhansila, kufanele bakutsho ukuthi hayi amandla abezele esuka ehlezi eHarare sithi thina hayi ivoti yethu iyakhathesi kayitshengisa ukuthi hayi amandla kawasuke eHarare aye ezabelweni
ibandla lezanu PF esikhathini sonke lesesedluleyo belisala ukwamukela umbuso wezabelo kodwa ekhuluma esegwanda lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abantu ukuthi uzakusa amandla ezabelweni i-devolution iyeza kibo ngezinye indlela leli bandla selisamukela umbuso wezabelo uthini ngalokho
hayi silokuqiniso lelo ngoba ngiza kutsho ukuthi indaba sithi silaqiniso okwakuqala umgabe njengoba wayekwazi ukuthi ikhona leyo i-devolution of power constitution indaba engayifakanga uMnangagwa uthe engena simbone e-appointa ama-residence minister nxa kuthi wayeqinisile ukuthi kona uselandela umthetho uzayifaka njengezanu PF engaqambi imanga indaba singambonanga esithi ku-MDC kayi-appointe ugavena uwe-Mathmosi ngoba yithi sawina esile mvumo ngendlela ye-devolution okuthi sibe logavena
Umnumzana Bedinico Bebe ngumgcini sihlalo weMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Dokozane Khupe njalo umela isigaba senkayi edalele eParliamente uxoxe lo ntungameli Nkomo eseHarare Linga kohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz ku Live Talk lamhlanje imihlangano eyenziwa ngabamabandla ezombusazwe yokudinga usekelo kukhetholwa lonyaka olwenziwa mhla ka 30 Ntulikazi lizananzelela ukubana uMnangagwa ubesegwanda uChamisa ubesegogwe abe MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Khupe bebeseHarare Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-485-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Intetheli zindaba zesifazane zikhuthazwa ukubana zibhale indaba ezivame ukulotshwa ngabesilisa ezifana lezombusazwe nxa zifuna ilizwi lazo lizwakale ngokuveza imibono yazo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yenziwe ingcwethi ezidumileyo ekuthuleni kwezindaba. Omunye kungumqondisi womsakazi weRadio VOP oseHarare uMnumzana John Masuku lapho egciba umhlangano wezifundo lezintatheli zindaba ezisakhulayo zenhlanganiso yeYoung Journalists Association yoja uMasuku uthi abesifazana akufanelanga besabe ukubhala indaba yiloba zaluphi uhlobo
ibangaze besaba bangazi baba lenhloni labo gabenze lokho asebekwenza kwezinye izigaba zelizwe ezokuthi labo bafuna ukubonakala bengabakhokheli bafuna ukubonakala beyizigijimi beyilokhu lalokhu lekube nezintatheli zindaba lakho bangazi besabela khatshana bangazi bathi kwakungenziwa kudala kodwa akabakuqale bona babe ngabantu abenelisa ukuthi babebika ngamarali abenelisa ukukhuluma nabomongameli ukukhuluma lezikhulu ezijeneyo mbona ngathi okukhona kwavele kwangena egazini ukuthi hayi lokhu kokusenzwa ngobaba ngakho-ke lathi asebekhulile kulabo siyabakhuthaza ukuthi hayi lingesabi lani lingakwenza labazali labo kumele babakhuthaze ukuthi bantwana lani lingakwenzwa okwenziwa ngabesilisa
intatheli zindaba esakhulayo uPascal Madiri uthe abesifazane kumele bakhuthaze ukubhala indaba ezingacina ziphakamisa abanye babo
Ya mina ngibona ukuthi abafazi kumele babhale iHard News njalo kumele babhale indaba ezibona ngizompolitiki ngoba ikho lapho embona khona ukuthi ikho angani bayalekha kancane but ngiyabakhuthaza ukuthi babhale njalo kumele bangatshengisa ukuthi bayesaba ukuthi amadoda abazathini kumbe kuzabalani ngoba yibo abaningi ukudlala amadoda lapha elizweni so kumele banjani kumele ba-encourage abanye abasifazane ukuthi njani labo babhale
Inhlanganiso yeyoja imanyane labe Advocates for Progress yakwele Melika uhlelo lokufundisa intatheli zindaba ezisakhulayo ngokusakaza lokuluba indaba ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli sayoja uMnumzana Leopold Mnende uthe imfundo enikezwe nguMasuku iqakathekile kakhulu.
Ukufunda esithole kumnumzana Masuku kuqakatheke kakhulu, especially sesiya kuma-elections njengentatheli izindaba ezisakhula, njalo esiya kulabo abesifazana esingabe sisebenza labo, lakithi futhi amadoda, ngoba even abesifazana bengazama lokho abakuzamayo ngeke befuzele ukuthi sibasupporte, sibe kwathi nxa lo engaqasa ukukhava ama-events awe-politics, singamnceda njani laye engethuki, simncede ukuthi laye ebekwazi ukuthi siyalingana, into lezi vele ziyafana.
Enye intatheli izindaba esakhulayo umnumzana Kuzana Igerede uthe abesifazana babulawa yikuthi nxa bengabe sebendile kuba nzima ukusebenza, bengaqala bacele kumbe ukucebisa omkabo lokwesaba udlame kwezombusazwe.
Okay, intatheli izindaba zabesifazana ngibona ngani uhlupho olukhona yikuthi esikhathini eziningi abantu iningi labo liqasa qale lifuna ukuthola imvume yokuthi benze ezinye izinto like i-coverage yezindaba lezi, imvume yangikhona ivela kumkakhe. So esikhathini esiningi sibona ngani yikho okunye okubisela muva umsebenzi yabo. Kuthiyeni lase nxa sesikhayela besilisa ngendlela abaziphatha ngayo ukuthi ngala muntu aqale embuze ukuthi ngihambe yini endaweni enje ngiyekhava i-event enje. So khona okumbonani into kube futhi lokwesaba, mbonana iningi labo labesifazana bayesaba ngenxa yokuthi siyabona ukuthi izombusazwe kuleli lizwe esikhathini eziningi zicela zilodlakela lani lento ezinjalo njalo.
UMasuku uthe uyahlukumeza ukubona intatheli zindaba zesifazane ezingcwethi emsebenzini zisikhanya zisesaba njalo zizifihla ekubhaleni lokusakaza indaba ezingeke zabenza bakhuphula ezikhundleni zabo. Inhlanganiso yeyoja isungulwe ngomnyaka ophelele njengenjongo yokunceda intatheli zindaba ezisakhulayo ngokuzifundisa lokuzihlanganisa lezingcishi ezinkulu emsebenzini lo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, uGibson Pepe.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4. Was a
Kuwoza Friday lamhlanje kungolesihlanu kunje nje silomculi womdumo weKwaito uColin Mgqibelo, ila igama lakhe lokuzalwa kodwa owazakala ngegama lokuthi uGumgash. Asizweni ke exoxa lapha lentatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisaswani.
Baphuma kwele Zimbabwe barobhekise eMzansi ngenxa yokuselakala kwemisebenzi abasakhulayo beZimbabwe. Abanye bafika basebenze kuhle, abanye babe izigebengu, kuthi abanye bahle bathathe amathuba bathuthukise iziphiwo zabo. Ijaga silalo namhlanje kulolu hlelo lalo lafika-ke eMzansi wangena-ke esitudiyo.
Salibonani malaleli, igama lami nguColin Mgqibelo, elokucula igama nguGumgash. Ngizalelwe kwele South Africa eMpumalanga, kodwa inkaba yami iseZimbabwe, la engikhulele khona, ngafunda khona kwaBulawayo, ngafunda eMafakela izifundo zeprimary, ngabuya ngafunda eLuveve High School la engenze khona isecondary.
Zona-ke indaba zomculo zaqala njani-ke weGumgash?
Ukuqala kwami ukuhlabela ngiqale ngisagida isipansula siliqembu nabangani eLuveve 5. Ngazodlodlobala sengikhona ukubhala ezami izingoma mangiqeda isikolo ngo-2003. Ngasuka ngabuya kweleGoli ukuzodlodlobala kangcono ngezomculo, la engihlangane khona noma user weAchuzi wangincedisa ke ukwenza umculo wami engiwenza njengamanje.
Oh, Gumgash, kunjenge, usa studio. ucindezela idade lakhe elintsha. Engangahambi tshela abalaleli phela ukuthi bangawuthola ngawo umculo wakho.
Ile dlaladi engilenzayo njengamanje alingakapheli uSweet lami noSandla Semfene engisebenze noma user noSisu Nalintengo yatholakala kudata file host kuma digital platforms afana nabo Google Play nabo iTunes. Mina ngitholakala kuFacebook as uGumgesh Gazman, ngibuye ngitholakale kuInstagram at Gumgesh, ngibuye ngitholakale kuTwitter at Gumgesh.
Besukuhlelo Woza Friday silejakala seZimbabwe elicula umdumo wekwaito lisegoli uKholeni Mgqibelo wazakala ngokuthi nguGumgesh Mgqibelo phela kusasa yeka sivale uhlelo lwanamhlanje ngeyo Mgqibelo sithi Gumgesh laveke mnandi kile lonke balaleli igama lami nguEzra Jesus Mbanda.
Umdumo wekwaito siwuphiwa nguColleen Mgqibelo akade silaye kuhlelo Woza Friday. Siyabonga, silethemba lokuba lelikholisile uhlelo lwethu olwalamhlanje ole Woza Friday. Kodwa ke singeke ehlukane wothe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka, ethembisa ukuba anganqoba uzaletha umbuso wezabelo owe-devolution. Abe-MDC ekuthi ekhokelwa nguNkosazana uThokozani Khuphe babe lo mhlangano wabazancintisa kukhetho wokubahlomisa ngemicijo emqoka okumele bakhulume ngayo emikhankaso.